emumweni okhona lapha eZimbabwe akula umuntu ohlukuluzwayo ehlukuluzwele ukuthi kumbe kuthiwa bazachatha ngelo ukuthi bazayenza umsindo ithi kathi iliphi ilizwe elingenamthetho walo kanti bona bakhula imithetho bayenziwani itsho labo-amerika khona ngale lakubotenamazwana lala azitaothuthukile abayibo bathi ama-champions abathi bazitintanti democracy kodwa thina sithi thina lapha kathi konke konoko kuvela ngathi sithi siyasekuboni konoko izinto konoko kukhulunywa
xa usukhangele ubaba gawule wena ubona ngazani pho kuyini okwenza ukuthi uhulumende nxa ukuthi sehlaselwa kangaka abantu sebefuna ukuthi benze abafuna ukwenza acine ngazani bebavalela kwenziwa kuyini konoko
uhulumende gibs ngifuna ukuthi sikhulumeni lapha sibekeni izinto zinjalo ethebulini uhulumende lo khona okamnankago omutsha okhona uhulumende lo nguye oyenze abantu laba bakhuleka namhla baba lokutshengisela lokwenza konke khonoko but kwesinye isikhathi abanye abantu be-abuse amathuba anjenganala amahle basebenzise indlela eyabo ethizwa ukuthi basuke bathi njengoba sokunje sebeza zenzela nabo umathanda
ndiyakuzwa kakhulu baba gawule sicela ubambe konapho ngakatshana sithatheke ubaba uclement moyo kuhamba njani okwamanje nxa sikhuluma ngabantu ababothwa baba clement moyo
ngiyamangala lokhu sinandeliyakudalatala uyazi usungazanzitho zabokoko wethu into eyenziye ekudubula abantu estriti ngobopha abantu estriti lokuzama ukuvalela abantu basoze amalungelo abo uyabona abantu babasoze bapho ukuphikisa into engumoya engabahlukuzisile hayi akula muntu ofuna ukuthi ukubulisana nohulumende uhulumende into enkulu kakhulu akula muntu ofunayo kono okwenza abantu bangibenzeyo nalito okungathi sebefuna ukuthi ngabe bayathengisela ukuthi uhulumende lomuntu kuyikuntwana kabahlananga kuhle angazi lo okhulumayo kumsebenzi wethu kabahlananga kuhle idlala dube esikhundleni lapho imbila ihlabekwa indlala yimbi iyathuka umuntu ubugebengu indlala likhozelwa nguhulumende nxa kuvale imfino zonke kumele ukuthi ngabe into zingena ngazo
ngizokuthiwa-ke usanokhoza osecuan
ilungelo labantu kabalazi kahle kahle uhulumende lowo bakwazi ukuthi abantu balelungeli uba bugawule into eselwa ngabantu kaseze ayibone yena ngoba udosele ingubo lapho ambathele ngekhona konke kugawule ubona ku-right konke konke kodwa thina siyawubona ububi yena ngoba uyadla kuleyo ndawo ungekaze ayisele leyo ndawo
baba gawule sicela umphendule khonapho
usano into engimele ngimtshele yona yokuthi uthi yena mina ngiyadla kuzama i-pf lani lani kodwa hhayi kulahleka lokho angiqhathwa ngakuhulumende mina ngiyazisebenza mina somatuzinto njalo mina iphati kayingiholisi mani funa ukukhulume sihlakazeli kuzani even ifente ayingiholisi
ye siyakuzwa kakhulu-ke baba gawule sikhulume lobaba uthize impofu
ya umukhona elizweni liqiniso mpela umukhona mubi kakhulu abantu sebedelane lobunzima obukhulu ngendlela ezishiyetshiyeneyo okokuqala athemba alizwa ukuthi amalunga enhlanganiso ezizimeleyo abhiza ahlukuluzwa kulelizwe kuthiwa bacathanga ukuthi bengadinga uhulumende lokho mina ngikubona kuyikuhlukuluzwa kwabantu okuthize uhulumende ulobugwalo okhanye uyesaba kule nto ayaziyo ukuthi kayenzi kahle uyesaba kasathemba abantu
banouhulumende wesabani
uhulumende ukhanyela ukuthi umumo osukhona elizweni abantu sebengasukuma engakubeka ngesilungu ithi yi-protest